Simele ukuthi labo abathiwa amaphepha abathiwa ama-respondents baphendule amalanga abo aphela ngolesihlalo leviki ezayo ukuthi baphendule umbiko lethiwo nguphezulu esemsamisa ngemva kwalokho i-court closure fanele ifake ilanga lokuthi izahlala phansi ikhangele udaba lwakhona njani ikhangela le mpendu lezi yabe zivele kulabo abafanele baphendule isifalo lo president declared uMnangagwa lezeka.
Kuliqiniso yini esikuzwayo ukubana umongameli Emmerson Mnangagwa ubesala ukwamukela amaphepha la?
Yeah, upresident declared Emmerson Mnangagwa ubesala ukwamukela amaphepha. Kunjenje walile ukuwathatha izolo emonomtapapile dingo wasithumela ku-Minister of Justice lapho esihambe esiwahambise khona, kodwa i-Minister of Justice ayisuye yena ngoba umlando lo ufanele uye kuye. Ngakho sasesisuka lapho-ke sayabhadala usheriff we-court ukuthi abe sehambisa amaphepha lawa ngenkani ngoba kwenziwa njalo vele ngoba umntu kwamukela amaphepha. Sizwa namhlanje sithethe sivuka sifonela usheriff wathi yena ubengakahambisi lawo maphepha lanxa simbhadalele izolo. So siyamala ukuthi mhlawumbe ukuthi usheriff ahambisa amaphepha yena usheriff we-high court mhlawumbe bazama ukuthi badlale ngesikhathi bagcine besithi upresident Mnangagwa akatholanga amaphepha lawo ngesikhathi. Kukanti-ke sinike yona izolo wawayala sithe siyenze njalo sasesiyamshiyena lapho aphe khona siwachiye khona. Ngemva kwalokho sabuya sagcizelela sathumela usheriff ukuthi ahambise amaphepha sambhadala izimali zakhona.
Sike saxoxa labe ZANU PF bathi bona lokhu konke kubangelwe yikuthi ikheli i-address kade ifakiwe ayisikho lapho kade kusiya amaphepha la.
Abantu laba balile phela ukuthi athi amaphepha u-official working address ka-president declared emolomuntu ababuilding. Ngalokho-ke alili ukwenza njalo njalo i-address le yafakwa nguye upresident Mnangagwa ezek i-address eqondileyo. Sekujekani ukuthi bazama ukudlala ngesikhathi ngoba bayesaba ukuthi bathe sebekhangele babona ukuthi i-evidence yangikhona imi kanjani. Kwabonakala ukuthi i-evidence yangikhona iqinile, sebezama ukuthi babalekele udubo lokuthi bazandiwe ekhosi. Ngakho angiboni ukubasiza mina ngoba iqiniso yokuthi amaphepha bawathole ngesikhathi babhodabhoda ngawo balukuwathatha bathe balukuwathatha sathumela isherif. Sherif bekufanele enze umsebenzi wakhe. Isherif lo njalo uqhathwe i-high court.